eNdebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7 ngomgqibelo lamhlanje ngesonto mhla ka 3 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abakusuke bekuphethe.
Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha, kukhulunywe ezibili ikomiti yafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi ngingalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye zingaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilwa nxa beseyisebenzisa imali yangikhona engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Sisa kuswa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela weqembu leHighlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we-2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshiwe namuhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali ngohulumende. Amalunga edale lephalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lephalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwe-budget. Umgcini wekomiti yephalamende ebona amandla amagetsi kuleli dale, umnumzana Joel Gabuza, usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle sibili, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi isabe ubudget lomnyaka ozayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminyizwa ifakiwe ngokuphezu wonke abantu bawafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile okwenza ukuthi lelisisa ubhekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-pre-budget workshop, kungakabi le budget besizama ukubonisa uminister of finance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisa ukhona kuzwani ukuthi thina sithile. So sifakile imizwethu yonke safaka ngokuthi sibona njani njengekomiti. Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha azengiyilidaolisekuthi kukhulunywe ezibili ikomiti yafaka and abantu bonke basithise ukuthi hhayi ngingalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sesimtshengisa uminisi ukuthi hhayi udubo lungabi emagesini, sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa kwenza ukuthi udubo lobu lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusela ma-generata. Indawo esigaba amagesi sokusela ikariba, kariba ila manzi. Then sikhangele ukuthi wangihlalifile ngama-generata asemadala la. Esanyati le minyati ngala akusela lutho, imitshini yadingwa ngama-1920s, 1940s. So kuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze amaspezi awatholakali. So indawo eziningi akujenerate amagesi ngoba imitshini aseyafa. Ube zimbonisa uminisi ukuthi hhayi ukuthi silungisise imitshina leyi akusancedi, ngono sifake ama-generator amatsha ukwenzela ukuthi siqalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But uzathatha isikhathi, kodwa kwesifitshane esingakwenza ukuthi sikhangele iy'ndawo zabosola ezelanga ngoba loku ushiphile akunidi kwakhiwa before ukuthenga ama-sola panel usifake ndawonye phanye-ke ewayeni ukuthi ugaya amagesi. And singasithe sinabona minister into ongayenza la asithi the province sifake 50 megawatts yamagets esingawagenerate ngelanga kuyasinika 500 megawatts kokuyiyo shortfall esilayo endabeni zamagesi. So kungasinceda ngoba kuzabhusta amagesi, kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje, ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months sesilawa amagesi abani. Lezazithi kukhona abalemali ngabafuna ukufaka ama-solar systems. Kungaba njani ukuthi emalini indleko esibhadalwayo ngamuntu ewodwa ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole kwishiphile, then kuzasinceda ukuthi kuphangele kubela kwakhethelizwe. Kuningi njalo esimtshele kunumini.
Konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungaba ngcono?
Uyabona ukuthi inkalakatha lapha eZimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abale ngqondo abafuna ukusebenza. Ngoba into zamagesi lezi mafutha into encane ukuthi kunga-elesifiso i-political will ukuthi belungise ne-matter of 1 month kuyabe sekulungile. And i-1 month iningi kakhulu.
Lo mnumzana Joel Kapuza, umgcini sihlalo wekomithi yebona ngamandla amagesi e-Energy Committee, sixoxelaye ese-Victoria Falls. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu bayazi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank, umnumzana John Mangudya, uthi imali le eyabe ingeyasilinganiso sama-$2, $5 kanye le-$2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni, njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe, osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizweke ngemali le entsha ebuyayo, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengaqhilwa nxa beseyisebenzisa imali yankhona, babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi, ngoba kulabantu abangena ama-newspaper kunezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi baza kwenza njani ukuthi indaba le ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo, ngoba ungakhangelisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note. Ebesiyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note, khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL. So kusithi ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi, ngoba abasabhali bond note kumali yabo abayibuyisayo khathesi.
Ye, ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kukamnumzana Mangudi alo mnumzana Mthuli Ncube ngokuthi imali entsha kumbe hhayi.
Ya, angiboni ukuthi kunokuphikisana, kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha iza chabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani kuba bunqube noma kubuja bazama ukuthi babambe ama-expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha. Kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha, yiyo iZimdola ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona, ubona ingani izaletha ubungcono yini?
kwesikhatshana iza lethu ubungono sibili kodwa ubhubo lwami ukuthi nxa imali ingangena ebhenki ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi izezibhenki bekumele idinga amanye amacebo awokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma ku-banking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanisa ukuthi bayilethe futhi ebhenki ukuze isebenze. Ngoba kugqibo esilaleyo ukuthi imali ngibona njengani ikhona sikile ebantwini kodwa ayikho kuma-bank so ukuthi abantu abaningi bakwanisa ukuthi bayi-accesse kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazasiza imali kathesi kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu baya befuna ukuthi bazidingele ama-US dollars imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo konjengolukhona khathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama, ubona lokho kusenzakala?
Angibone kwenzakala lokho ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Ngibona njengani i-cash ingabuya kuzaba le-price enye ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzabe uyitshintsha ungasebenza ngoba imali yangikhona khathesi ayinavaluthi kuye wazi ukuthi yimalini.
Lo ngumnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Wayengumsakazi weZBC umnumzana Caleb Todlana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umoyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Senganamasiko
wesenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
njengokulijembisa kwami ngeviki ephelileyo. Siyaqhubeka ngodaba lwezothando, hambe abafana bakulezi nsuku baluthola njani uthando, njalo amantombazana ayashela yini kumbe yibo phela sebedinga amajaha. Siqhubekake silo mama usakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu
kulesintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela, kusafani lakudala ngoba intombi wawuyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kathesi sesigijimela lokhu okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje ukuthi uvele ubambe khona lapho uhlube le ntombi yakhonapho. Njalo isintu sesibalekile ngoba sesitshile isintu sethu ade sihamba ngaso ekadeni, sesilandele enye indlela. Ngeke ngisho ukuthi yiphi indlela kodwa ngathi indlela ehamba le-technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lesi Madube ulo muntu ongagcine engasisebenzisi ngoba khanya ngazani abafana bakulezi nsuku la mankazana amanye phela la aseshiyela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi hayi mina lokho ngasezokusebenzisa?
Ungakhanya ngani ulo makhala ekhukhwini ongangeni ku-Facebook no-WhatsApp nabo-Twitter o-Instagram mhlawu. Hhayi uyakuzela ungalaso muntu ebantwini ngaphandle ungaphonga ukuthi hayi ne-long run kuthiwe hhayi sesivala i-social network sibuyele futhi kumafoni ngalana akudala yimedi athi hhayi angiboni kusiba njalo.
Ye ungani kuwona abantu abaningi lapha-ke baba Mdluli, khonokho kuyi-inbox kwabo lokho kuzokuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe kuyini khonokho kani?
I-inbox angithi yabusa umuntu usumcele eceleni lapho kungeke kwabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe. Kodwa kuyindlela elobugwala phakathi ngoba ma umuntu umcelela eceleni kutho ukuthi likhuluma lingu-2 alisabonwa ngabanye abantu. Kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi lifike lihlele ligonywe khona ngale ma kuthi liyakhonjwa libe selibuya livele selikhonjiwe. Mayathi sisemvele ngicelele SID sikhulume sibabili masiqede indaba yethu sivele siyiqede.
Madube, kuvele kwakumnandi kanganani ukushelwa nje lijaha lapho nasemthonjeni?
Kwakumnandi uhamba amanga, hayi kwakumnandi. Sasithulula lezihlahla lakho uphulule uphulule size siphele amahlamba. Noma uhambo la ubeshuwa sikuthi hayi namsuku wabona umuntu wakutshela noma ungamfuni uyale ale lokhu evuya kenkwani ukuthi ngangisala ngale lokhu engisala kwakungenza sibili izigceni ukuthi hhayi ibuyile kaningi ngala.
Khona ukukwala kwakumnandi mdluli?
Kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshela ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela njalo into yangikhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle. Manje kwalezi nsuku loku kwe-Facebook kuvele nje ukuchithe ngoba akula lapho kuya khona ngoba kuqale nje kanjalo. So yinto nje vele iphele masinyane. Okudala uyabe ukujulukele, so into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle.
Ekhaya kukhona phela yabanye lokho bekwenza?
Amakhaya sasekhona basakwenza abantu kodwa asavamanga kakhulu esesebenzise ze-social. Nomoya la ayifoni sizakuze ufosi sidinge naleyo ingene kubo-social la ukwanisa ukuxhumana nabantu.
Amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kumenjani Madube ngamafishane?
Aphosa amankazana leyo nsuku amankazana iyafuna kakhulu okudlulela so sokufana sokusenza into esingayijayelanga into okufana ngabo selepho.
Baphosa besithini Madube? Uyaqalisa njani?
Kumayunivesithi khona kuyophosa sibili omama ukuthi efuna umuntu ongumamba nabancane abafana sila kuzele ukuthi engaphi ungahlangana njani konke koko kuyizinto sebekuyengoma.
Nganto-ke uhlupho Mdluli?
Ye, amantombazana asekhona ngiyakuzwa ukuthi akhona azishelelayo langendlela aba-inboxa ngakhona. Bakhona abanye aba-inboxa bele-intention yokuthi umuntu uyabe kushela kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena Mdluli straight angingabe ngiqamba amanga lapho. Kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi labo bantu ababe besimama sebekhona abazishelela amadoda ngingazi kwabanye amanye abafowethu mhlawumbeni sokuye kwabayenzakaleko.
Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyabonga Gibbs. Luyalandela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingumike Hobe, namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yiBritish Council kanye lezinye inhlanganiso. Nacho, ngiyakwamukela kuhlelo Bhutunyeni.
Ngiyabonga Bhuti Mike, as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi, sithabile ukuba lawe, ngilethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa kuradio. Sithinteni udaba olukhona egudwini namhla, awusitshele okuningi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy luhlelo olwasungulwa yi-British Council lezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele, nxa bele-access ofi-social media bengadingi Connect Hubs bayithola kulokhu zena kubo-Facebook kubo-Twitter. So uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abatsha abalamabhizimusi or abarana inhlelo ze-art nenhlelo ze-creative industry. Kuzawuya ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week, and i-training yenale nami ngikhethiwe among ama-youth angu-50 from e-Southern Africa. Uhlelo lolu liyasipha okuthiwa ngama-network, uyakwazi ukuhlangana labanye abantu laba abangakuncedisa even ama-investor. Mina ngokwami ngikhayelele ukufunda kakhulu ngendaba ze-financial planning because ngiyananzelela kakhulu ukuthi on my side even ama-youth amaningi alekha ngendaba zokugcina imali noku-raise imali. So ngifuna ukufunda ngendaba zemali lokuthi imali yebhizinis imanejwa njani, into ezinjalo.
Awungitshele Nigel, liba ngaki abadabuka kwele Zimbabwe abakuhleli lolo?
Angikakhonfirm, abaningi bangikhona lami ngizahlangana labo imalayo kodwa engikwazi ngobulawayo sibabili.
Uhlelo lolu lunikeza abontanga abadabuka kwele Afrika ithuba lokuthi basebenze ndawonye. Ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabulobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na?
Engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha from amazwe athiyeneyo and abantu abasha abacabanga okufana nayo and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu nabantu abathi ngizahlangana nabo khona ngale Malawi ngoba labo bayenza inzama ukukwenza eZimbabwe ukuza nginceda kakhulu ngoba lami ngiyabe ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abatsha kuleyo ndawo na?
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu. Bathole ukuthi abantu abatsha abala access to ukubona ama-opportunities zona la. Because ama-opportunities zona la anceda ukuthi abantu bezigqithile imisebenzi yabo.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, qhiba uhlelo.
Ah, ngiyabonga kakhulu but Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngizathanda ukuyencourage ama-youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungiselela izinto, sizame ukudinga awethu ama-opportunities, sizigqithile ama-opportunities. Singene kuku-internet ngedatha leyo oyitholayo nawuzama ukuthi udinga ungama-opportunities u-apply.
Nigel, ungakahambi uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini njalo abafisa uthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku-Facebook kule page okuthiwa yi-Connect Hub.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu bhuti ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga bhuti Mike.
Kwanele kwanamhla mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Hayi mina mthwakazi omuhle sengishaya phansi Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe muhle, mthwakazi muhle. Bye bye.
Ngesilitshiye kancinyana ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo uvuselela umoya.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda, igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamukele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehla ngayo indaba ejayelekileyo abantu bezama ukwakha umphojonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathi ekuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona. Basebekhulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizitshise kuhle. Izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siyaphansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lowo mpontshongo ababewakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayi kwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabheli besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babelolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebe lolimi lunye. Kuthi ukuthi kumele bazwisise izinto bakhulume into efanayo. Lo mbono wabo kuthi uyabufana. Ngakho uThixo uyayihla lapha nebakhangela ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye. Kuthi ukuthi akula lutho oluzabehlula. Ngiyambone abantu befuna ukwakha izinto, befuna ukwakha isizwe. Kodwa nxa bengalalimi lunye kuthi ukuthi kuyadilika. Okwesibili esikunanzelelayo lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana. Akula sizwe esingaphumelela kumbe ihlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi. Indlela okwakhiwa ngakho isizwe. Ngoba isitha nxa sisiza, nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo, njalo bevumelana izinto zonke, kuba nzima ukuthi into le ibhidlike. Siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela. Yikho wagcina ke sibona khonapho egcina echithiza abantu, abantu sebecabana lo lalo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa. But mina bemfundisa isifundo ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo kuthi ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu. Ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho. Amazwi amanye ubone ngaphumeleli kulobuyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo. Nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje. Lapho sebenza khona, lapho inkokheli khona, abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na. Kungasetshenzwa abantu bebambene, akula lutho olungasehlula.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba ngegama lika Jesu, siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona. Egama lika Jesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Nansi impumela imidlalo yenguqu edlalwe namuhla. Umdlalo lapho bezindala zombili iDynamos leHighlanders eRufaro Stadium eHarare, lapho ezibengutshekelo bhanqa 1-1. Iyada yanqoba iChapungu nge-1-0. IZPC Caribbean yona yanqoba iBlack Rhinos nge-1-0. IWange yanqoba iMshawani Stars 1-0. Wathi ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2-0. Njisa yomculo kaNqobile Malinga haya ke iBoso singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni. Walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.